Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-1 Ncwabakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udaba lokuthi amalunga ebandla le-CCC alithumi lambili avinjwa ukuncintisa kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende akubulawayo luza kuba emthethwandaba weSupreme Court kusasa.
Iminyaka eyi-22 izanupiyefu yehlulekile ukuthi ithathe lawo ma-seats, sifuna ukuthi ithathe ngesingundengunde isebenzise imithethwandaba.
Kambe ukhetho oluzayo luzaqutshwa ngokuthula na?
IZimbabwe mayibe le enabling environment so that any ozawina, whether ngumuntu we-CCC, whether ngumuntu we-ESF Zimbabwe, kungabi le dispute.
Bathwele nzima abeZimbabwe kwele Botswana ezandleni zabaqatshi abangababhadali ngemfanelo, kukanti abanye balimala emsebenzini bephume belengise izandla.
Sizwa ubuhlungu kakhulu ngendlela okwenzakala ngakhona, ukuthi umzukulu selimele, ikampani yahle yamlahla sibili.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Udaba lokuthi amalunga ebandla le-CCC alithumi lambili avinjwa ukuncintisa kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende kobulawayo luza kuba imthethwandaba kusasa. Ibandla le-CCC lithi ukuvinjwa kwamalunga alo lokhu akunyampisanga inhliziyo zabavoti. Abanye abebandla le-ZANU-PF babikwa bamangalela amalunga la emthethwandaba besithi ahambisa amaphepha okuncintisa emthethwandaba we-nomination court isikhathi sesedlule, okwabangela ukuthi idale libavimbe. Kodwa bona besekelwa i-commission yezokhetho eyezek balandula ukuthi bahambisa amaphepha la ihola lesine u-4 o'clock esechayile. Ngalokho yikho bekhweze lolu daba emthethwandaba ophakemeyo owe-Supreme Court. Sixoxe lesikhulumeli saleli bandla kobulawayo umnumzana Swithan Chirowodza.
Abantu abaningi kabanyampanga izinhliziyo, abantu abaningi babalahlanga themba bakhayela ukuthi bazavota mhla ka-23 Ncwabakazi. Yeah, lapho kuyaba khona le National and Harmonized Election mnyaka ka-2023. Yeah, nanzelela ukuthi lapho esihamba khona singakhayela eBulawayo South e-County Park and ikakhulu edolobheni kuward 1. Yeah, sayananzelela ukuthi akhona amalunga e-ZANU-PF azama ukuthi ayethusele esithi dinasty intimidation bethusela amalunga awe Citizens Coalition for Change. Zananzela ukuthi abasuthiseki nxa bebona umuntu esigqokele kuhle, babefuna ukuthi emthatheli izembetho, babefuna bona ukuthi kukhanye ukuthi bona yibo abanamandla kadlii. So bona ukuthi konke lokhu akukho emthethweni. Oduduko oluyabe lukhona ukuthi ungaze uye emapholiseni sesiwazi imikhuba wabo okuthi bafika besekele bona abe ZANU-PF. Umkhankaso kwezinye indawo uhamba kuhle, bona amakhansela besikhuthaza ukuthi abe on the ground, bebe amakhansela ahamba ezindaweni bayikhankasa. Kwathi simbona khankaso lo uhamba kuhle njalo, maningi amakhansela ancediswa abantu.
Kodwa liyakhankasa na kungela hlupho esilibona lwenzakala kwesinye isikhathi?
IZANU idinga ukuthi ihluthune amasithi nalawa ayi 12 gobulawayo into engazange ilokhu zikwanisa ukuthi iyenze eminyaka edlulileyo ngathi iminyaka eyi 22 iZANU-PF yehlulekile ukuthi ithathe lawa masithi sifuna ukuthi ithathe ngesingundengunde isebenzise imithethwandaba yikho phela okuhlupha ngombusazwe kamnangagwa ukuthi mnangagwa nxa ekhona esidukudukwini kuthakazelela kakhulu ukuthi asebenzise izandla zikahulumende ngendlela engayisiyo.
Alo-ke ngumnumzana Swithan Chirotsa isikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo. Kunjalo nje amalungiselelo okhetho olukhangelelwe ukuqutshwa ngenyanga ezayo iyona le inyanga isiqala lamhlanje ayaqhubeka njalo amapholisa kunye lomongameli Emmerson Mnangagwa ngumkhokheli webandla leZANU-PF belokhu begcizelela ukuthi kube lokuthula lanxa amabandla aphikisayo agoqela ele Citizens Coalition for Change esithi udlakela luvelela kunalabo abathi aluphele. Umkhokheli webandla eliphikisayo ele EFF kwele South Africa umnumzana Julius Malema usanda kuthaza ukuthula kukhetho lweZimbabwe kumbuthano oqutshwe ngempelaviki okunanza ukufikisa kwebandla leli iminyaka elithumi yabunjwayo. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yeStudio 7 usithandekile Mhlanga.
Asizweni amazwi kamnumzana Malema ekhuthaza ukuthula kweZimbabwe.
We say to President Mnangagwa, stop disrupting the peace of Zimbabwe. Zimbabwe is going to election. Allow the Zimbabweans to make their choice in a democratic manner without any form of intimidation.
Umholi webandla le-EFF Zimbabwe, umnumzana Innocent Ntibali, owayenxusiwe kulomcimbi, uthi umnumzana Malema wayengasoli umongameli Mnangagwa ngoba kuvele kulokuthula eZimbabwe.
Ekhuthaza very strongly ukuthi iZimbabwe mayibele peace, iZimbabwe mayibele enabling environment so that any other winner, whether ngumuntu we-CCC, whether ngumuntu we-EFF Zimbabwe, whether ngumuntu we-ZANU-PF, whether ngumuntu we-Mthwakazi, whether ngumuntu we-ZAPU, kungabi le dispute, sibe able to congratulate each other. Sikwazi ukuthi hayi abantu bakhethile ngendlela akade beyifisa.
Umnumzana Ntibali uphawula ngobudlelwano bebandla lakhe lele EFF ye-South Africa.
I-EFF i-1 si-believer ku-1-1 founding manifest. Siqhubekela phambili ngendaba ye-land expropriation without compensation. Thina sifuna i-free decolonized education. Thina sifuna more investment ku-economy ye-Africa. Thina sifuna i-borderless Africa. Thina sifuna i-nationalization of ama- mines lamanye amasektha nje aqhakathekileyo inhlanganiso zihloniphe ama human rights. EFF ye South Africa lama EFF wonke nje jikelele iAfrika yonke sisebenza sonke njalo iideology yethu i1. So kodwa thina iEFF Zimbabwe is an independent political party operator within Zimbabwe laws kodwa hayi ubudlelwano bethu bukhulu kakhulu neEFF.
Umcimbi weEFF ugqitshwe ngomgido wetoyitoyi obuholwa umnumzana Malema lapho obekulomutsho oncoma umanyano weziphalo wemkhonto wesizwe okugcizelelwe ingoma yomhlabeleli uRingo Madlingozi ethi vuma kamnandi.
Amafaita bitile kwelishu faita ndithi vuma kamnandi.
Asizweni umbono kamnumzana Ntibali ngalo mcimbi.
Mina vele ngumuntu owaphuma kuZaphu. IZaphu kuyikuthi ubaba lo mama babe ngamalunga aweZaphu. UJulius Malema uphume ku-ANC labanye nje abasebenza layo. So imbali ye-Zipra lo mkhonto wesizwe siyayi-understanda kakhulu. Njalo ingoma leyi yokutoyitoya ingoma eyayihlatshelwa empini, ingoma eyayihlatshelwa ukuze kuthathe abantu.
Ho, ho,
Abraham Konto Alliance, Onke Laban, Ebaget, Delta Tile, Elaget, Eita, Ta, Abraham Konto
Sinalathi sizibona sisempini ye-economy. So ukuze simotivate ama-ground forces ethu, we will always sing these kind of songs ezitoyitoye ukuze sizikhumbuze ukuthi we are fighting for a borderless Africa. We are fighting for one presidency. Ilizwe liyi-one kuthiwa yi-Africa. Yiwo umbono wethu.
Umnumzana Ndivali uncintisa kukhetho lokudinga uzamela imagwegwe edaleni ephalamende emele ibandla lakhe le-EFF Zimbabwe. Ngimele iStudio 7 ikhonapha eWashington DC. Ngimusithandekile Msaka.
Hayi, siyabonga ube langa elihle.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Bathwele nzima abadabuka eZimbabwe kwele Botswana ezandleni zabaqatshi babo abangababhadali kuhle ngemfanelo, kukanti abanye balimalela emsebenzini baphume bengatholanga usizo. Intatheli izindaba eStudio 7 umqondisi Dube uxoxe labanye abakusimo lesi waqoqa udaba olulandelayo.
Udaba lokudutshulwa kwaNumzana Gift Ncube ezandleni zalo wayemqhathile ngomnyaka ka-2013 kwaba ludaba olwethusa iningi. Waqunywa izandla zombili kulandela ulimala kwakhe. UNcube wayeqhathwe isizalwane seBotswana ukuthi agamule isigodo ensimini, kodwa wathe siyacela inhlawulo. Umqhathi wakhipha umbhobho wamdubula kungekude uThulani Moyo wasala ngelasandla sokudla ngemva kokuqunywa ngumtshina emsebenzini. Akulasizo alutholayo loba wagijimisana lalolu daba kumagqwetha. Nomzana Melifiana ulokhela lisiwe esibhedlela sempilo kulandela ukuqhamuka kwakhe iqolo emsebenzini kwele Botswana. Inkampani abeyisebenzela isimlahlele eganyeni. Lezi ngezinye zezisimo abeZimbabwe kwele Botswana abazithola bebhekane lazo. Iningi ngelisuka ekhaya lizodinga ukuziphilisa, kodwa ligcine libhekane lesimo esephula inhliziyo. Abanye kakhulu abangena kwele Botswana bela maphepha abahlawulwa abaqhathi bethembe ukuthi bayababophisa. Umnumzana Gilbert Ndlovu wangena kwele Botswana ezodinga umsebenzi, kodwa kathesi kasenelisi ukuhamba. Usesebenzisa isitulo samavili iwheelchair okwempilo yakhe yodwa. Wabhaqabulwa kabuhlungu ngemvubu enduneni kuthiwa udale icala.
Njengoba wonke umuntu ekwazi ekhaya into ziwome njani, wonke umuntu ngayingena lapho vele ekhaya umuntu yabezezama ukufuna ukuthola uncedo. Manje cabanga ngawungena lapha utawula amaphepha sifike lapho susebenza usabhadala isikhathi esiningi wakusebenzisa inyanga isiyaphela, so uvuze ukuthi ethole imali umuntu sekutshela ukuthi awusela maphi. So into wakhona ikuzima kakhulu kakhulu ngawungela amaphepha.
Umfowabo kaGilbert uGiven uthi ukulimala kwakhe kuba nzima okwenza ukuthi imuli icine ikhangele yena, kodwa bona bengene eBotswana besithi bazophandela imuli zabo.
Umuntu nje ohlezi kulitshela umuntu osefuna ukuhlala encediswa nje every time elo muntu eduzane yabe emncedisa ngalokhu nalokhu yabe kufuna isho lokhu yanje etoilet ima yedwa athola kusuba nzima kakhulu ukuthi ageze. So hayi, impilo yakhona vele yashintsha from ukulimala kwakhe.
Umnumzana Mbonisi Fuyana umalume kaMeli Fuyana laye uhlaba umkhosi ngokwenzakala kumzukulu wakhe. Ufunga isithi khona izangena kwele Botswana uzabhekana mathupha laba bemqhathile. UMeli usanda kukhitshwa esibhedlela eSenyangakwe eFrancis Town, wasiwa empilo lapho alokhela lusekhona eqamuke iqolo.
Ngisizwa ubuhlungu kakhulu ngendlela okwenzakala ngakhona ukuthi umzukulu uselimele. Ikampani yahle yamlahla sibili, kodwa ngoba sonke siyazi ukuthi abantwana bagcwele ilizwe lonke leli ngenxa yenhlupheko yasekhaya eZimbabwe. Umfana waye lamaphepha kodwa engakwananga kahle, kusho kona ukuthi ikampani ingabe yathatha i-advantage yalokho.
Ufiyana uqhubeke sithi udaba lolu bazazama olugijimisa bengasoke bekele njengalokhu okwenziwa ngabanye. Ukhala langosizo ukuthi uMela eneliswe ukuyahlinzwa i-operation
ngemva kwemsebenzi. Mhlawumbe ngemva kwe-operation hayi, sizothi nje ukuyiqoqodela sizwe ukuthi kwenzakalani, ngoba according to the doctors hayi, yisimo esingamanga kahle, yisimo esingamanga kahle osongamthatha impela iminyakanyana ukuthi aza alulame kahle.
Umeli weZimbabwe kwele Botswana umnumzana Henry Mkonweshuro uthi liyakhuphuka inani labantu balimala kwele Botswana ababika isimo sabo emaofisini akhe.
As you are aware, the basic motive, one of the basic motives why the embassies are formed is to protect the interests of Zimbabwean nationals in wherever they are.
Umkonweshuro uthi sebenanzelele ukuthi labo abahlukunyezwa kakhulu abangala maphepha apheleleyo awukuhlala kumbe ukusebenza kwele Botswana.
People take advantage of the fact that they're not documented. But it doesn't mean that if you are undocumented, you should suffer from unfair labor.
Iningi liyazama ukuyaphanyeka indaba zokuhlukunyezwa emthethandaba, kodwa abanye baphuma bengaphathanga lutho. Kodwa ukuthembisayo ukuthi abafana lo Gift Ncube kanye lo Gilbert Ndlovu bathola okwesula inyembezi. Inhlanganiso ebona abangena kwamanye amazwe besiyadinga imisebenzi e-International Organization for Migration ithi emhlabeni wonke jikelele izisebenzi zokuza ama-migrants lokhu zibhekane lobunzima bokuhlukuluza njalo besetshenziswa njengezigqili. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze Studio 7 ngise Habron kwele Botswana.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi inkampani yakwele Bhilitane emba amalahla eBhinga isithembise ukuthi izakwakha injanji evela eBhinga isiya eKwekwe. Lokhu kuvezwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo ephawula umgodi walinkampani emsesu eBhinga. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi kulondoda weMarange olumathise indlu kade kulele umzukulu wakhe labantwa bakhe abathathu abathe bafa konapho kunye laye lundoda uTonderai Mutshimwe. Leli phephandaba lithi uMutshimwe ubecele icansi emzukulwini wakhe owalileyo kwase kumcunula wenza lesi siga. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani kuStudio 7 bantu bakithi abahle. Siyamuzwa ubaba uMnangagwe utshela abantu basenkaya ukuthi uPutin uthe ababona. Kulokuthi uPutin ube uthe next week ngizobuya ngiyolungisisa umgwaqo wenkaya usiya kobulawayo, ube kungcono than ukuthetha uPutin uthe ndibone bantu benkaya. Sure kuright khonoko kuRobha abadala bethu. Ayi akuzima lokho, leli liphoso mpela.
Oke kuStudio, yes, siyabonga. Siyabonga njalo ithuba lokuthola ukukhuluma khona lapha. Yisizwile isithunywa senkosi uKhumalo ekhulumela phela abantu bakamzilekazi ukuthi kuza kuba ledili mhlaka 9 September. Bakithi bantu bakamthakazi siyacela bakithi akungabi indaba ekhulunywa eSouth Africa esizawuthiwa kulamakhwanti amazathwala abantu, kumbe kube indaba ephelela emadorobheni kumbe ema-growth point amancane. Akube indaba ephumayo izepandle kanye emakaya lapho kuhlala khona abantu, ezitolo ezincane kube lama road shows phose ngama district wonke, kube lezimota eziphumayo zenze ama road shows zibika zikhankasela lelo langa. Iphindi bekhona njalo i transport leyo bakithi, kungabe into ephelela ku social media kumbe newspaper noma ku TV, akube into ebuye ebantwini. Siyakuthakazelela lokho. Ngiyabonga. Igama lami uVukani Zulu, ngisekezi Mathisa.
Yebo Studio 7, hey bantu, mina nginesimanga labantu engayilabo abantu wakithi esindebeleni lawo. Kati ngibona wakhala ukuthi uMnangagwa wasibulala nokuthi wenga wasibulala. Kati manje uMnangagwa wangukhona lobo babili yini umbe wathathu wethaba nje kuphela waphila imbuzi lezo ziphiwe wona yini seziphiwe iziphatha amandla zabadala abadala manje. Khonapho wazathethisa ukuthi amashona ayasihlupha ayasihlukuluza, khonapho kuneshona yini kumbe inhlamba nje kuphela. Nakho waseriga khonapho eblawayo khonapho waligela ngamashona ariga kumbe kuyini alibona ukuthi abantu wakithi omama tina chaye mpululu chayelila isile yesi chayela eibuya kanye after 5 years hayi kwakwavuleka ingqondo manje abantu wafa kudala wefela khonoko wena wasepululu zwapi imbuzi mina ngagawona abantu gcwele ebhalagwe lanywa chisele ezindlini wasezithi omama yethu wafa ebuya wamuthabela umlangago yiwa amakepisi lawo nensaluze neziya ziphekwa ngamapostos hayi kwakwaphaphame manje ngelanga langikhona nje kawayenze ukunye
Studio 7 siyabingelela ku-Studio 7 sithanda ukubingelela abasakazi bonke ngizathanda ukuphawula endabeni yakobulawayo le ehluphayo akithi kubuhlungu xa sisizwa indaba enjengale kuzizisa ubuhlungu kodwa futhi kuyadingeka ukuthi abakhokheli bethu Westman Ncube Pidi lawe bulawa wonke nje abantu ake lizame ukuthi phela lani bakithi iparty ibe yiparty ele working structure ekhanyayo kuhle kuhle ezinye izinto ziyaphunyuka zihambe kubi i-support lilayo silayo i-support ikhona abantu bayasupport umnako kungafunakali kathesi usiyabambana labo Putin ubone siyahambisa abo Putin khona uPutin obulala abantu isigebengu esaziwayo ikukhulu akunde enkulu kakhulu abantu yabona ukuthi usezama ukuthi ebambane noPutin ukuthi lapha ezama ukuthi esibulale abantu bezimbabwe especially amathebelele nisiza kufa ngokuningi vele sesifile ngoba unxa uyasebenza umnyaka neminyaka uhole kuswa ibhondi imali ethenge ingathenyoni yona isuwisi ufile vele ufile umuntu ofileyo sifuna ukunako aphume le bhondi yakhe ahambe imali yakhe lelo mbuyane ehanti ahambe la ebona ukuthi ayenzani kwangale kibo endaweni yakibo kodwa bakithi kubuhlungu indawo yakubulawa le ibuhlungu kakhulu akuzani ukuthi ngazo zonke indlela kulokhuzi kodwa nakwehlule nakwehlule ngancola kuthe vele ama-elections singayi kungayo ama-elections nako ahambe ama-elections eyedwa ayivotise eyedwa abona ukuthi wenza njani ngoba la international community sicela ukuthi khangele i-EU lapho abakhona bonke labo United Nations bebona ukuthi kwakhona sokuvotwa ngamakhothi ikhothi leyi yabomalaba leyi ikhothi eyirabisi engenzi lutho ikhothi iyona esebenzela izanu so akusela khothi lapha awula khothi ikhothi yayezanu kuphela bakithi siyacela ukuthi hayi asisupporteni sponfia ngathi aphileni senze singani kodwa into ekhona kwini ngobuningi singayemuva abantu bakithi singayemuva sikhohlwe ngokunye but singayemuva siphambili
injani Studio 7 hayi sithemba lithi lisicela ukuthi abantu bezanu bazame ukuhlonipha abantu bebobulawayo engaziboni ngazathi umthetho uzahlala esezandleni zabo ngicabanga ukuthi umthetho kumele ulandelwe ngendlela ikhona ukufuna ukuzika nokufuna ukufaka umthuli abantu abavele kuleli lizwe behlulekile ukuphakamisa i-economy yelizwe sibabona lethi wona ama-RTGs asebenza kodwa yavele ngasebenzi asikazi ukuthi bahloseni uhlose ukuzinothisa bona cela abantu ka-23 August bekwazi ukukhipha i-ZANU PF empower ukuze sikwazi ukuqhubeka ngeleli leli lizwe elifile because of i-ZANU PF ngundla ngamandla emadolobho
alo yebo mlaleli ngiyabonga ukuthi yami la yikho uzwakale yami audio lapho ku-Studio 7 kanti mina mangalisa ibona abantu abathi manje sebekhankasa beqasha ukukhankasa ngalowo mnyaka engikhona beqalisa ukuthi uzokuphumana ekhuphe lokhu ngapha sokufakwa amakhompyutha why olalong i-5 years yonke leyo eyi-run engaziposa abantu ngalezo zinto so abantu bafunda nganaleyo 2 months kuphela sokusele ukuthi yikho abangafunda khona amakhompyutha la hayi abafundi ukunanza abantu kuhle ngesikhathi esifana
Studio 7 ngiyazibongela bafowethu ngibonga indaba zasekhaya ngibonga bafowethu awuhlale kunjalo Studio 7 izimbabwe zilunge sizoke sisecele sigecele secele alunge izimbabwe sisecele Studio 7 siyabonga hayi siyakuzwa okwenzakala elizweni kodwa hayi kuzaze kube right sithembeleni kuNkulunkulu kuzaze kulunge emhlabeni lapho emhlabeni alaqilela zikhoda emhlane into zonke zadalwa nguNkulunkulu ilanga lizofika lobe liyi-1 akekho omkhulu okudlula wonke umuntu emhlabeni okudaliwe ufana lokulotshiwe lasezwini kuyaziwa leyo langa lizafika siyabonga makhosi
Studio 7 abasakazi labalaleli lonke nje jikelele umhlaba wonke ake ngethula umbono la umboneni lawo nanko engicabanga ukuthi silabalandeli bethu kade sibakhethe emalokitshini akobulawayo la pho nganye kuthiwa silahliwe kodwa ke ngokukhangelayo abamanye abama-opposition abanye abele enhlanhla abangena kuma-MPs lamakhansila kasixhaseni bona bemthwakazi Republic Party abezapha sibaxhasenini ababekhona kulezo zindawo kuze kusale indawo ezingela muntu kodwa ku-president please awusicelo lesi please sonke triple C ku-president sonke triple C nguye mbone ngani kuphela singaphuma le-good answer asizameni ubabuchamisi sizaphuma le-answer andithembisi manga lapho siyikufika njalo engqondweni yami asixhaseni uchamisa sonke wonke umhlaba wonke jike ku president asiqhaseni uchamisa sibaphumale answer yabo
ku studio 7 ku studio 7 ayizabingelela njani lonke khona ngabo basakazi abahle yiye nthanda ukubuza ngizwe uThembo esithemba exoxa lo nodokotela lapha ngomkhuhlane lo wenkaba khuhlane wenkaba engicela ukubana embuzele ukubana kubangelwa yini ukuthi idonse inkaba isiyaphakathi idonse isiyaphakathi ibe lokuhlaba njalo ukubana baningi lapho abantu abangathi bakhathazwa isifo leso senkaba isidonsa isiyaphakathi abantwana kanye labadala esibhedlela lapha njengoba kungasela muthi akukhanya ngathi into yakhona kayikwanisi ngazi kumbe kungabe kuyilo muthi wakhona uyabe utholakala emakhemesi eke silayizele umuthi wakhona ongayolapha leso sifo ngiyabonike limbuzele limbuzele Thembo ngobonga
Studio 7 njani basakazi bethu nalibingelela bonke uthando la umusa kaNkulunkulu ngithi amadoda enkayi abantu abahambe kuphela emarayini bezihlela ukudlala kwabanikwa umnyangaka kodwa kuyisithuthi esinjani ma ungabe urojwa nje urojwa ukhangele egcekeni ithi lapha ngiyarojwa kumenuvena usiyavotela izandla uwumuntu njeyo kengqondo ambona umuntu onengqondo ngayivotela izandla phandle komuntu onganangqondo nje ongacabangiyo ongacabangeli ikusasa lakhe kodwa umuntu ocabangela ikusasa lakhe ambona nti ngayivotela izandla
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Siyazi ukubana abanye bayabuza ukuthi kanti kungani imilayezo yabo ingadlalwa emoyeni. Iqiniso ukuthi miningi kakhulu, siyacela ukuthi ibe mfitshane. Bakhona abasithumela ama 1 minute azwakala kakhulu, sibili umuntu uyakhuluma aqeda afuna ukukhuluma. Siyacela kakhulu balaleli ukuthi liyenze ebe mafitshane ukuze senelise ukwadlala. Siyabonga.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo, sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Kwezemelika, uphenyo olusanda kwethulwa lutshengisa ukuba ongumongameli welemelika umnumzana Donald Trump uqhubeka ekhokhela amalunga ebandla lama-Republicans afuna ukuncintisa kukhetho oluzayo. UTrump uthola imiklomelo eyisilinganiso sokungamachumi amahlanu lane 54%. Kuthi abanye laba kukhanya omlandelayo ngumnumzana Ron DeSantis, yena olemiklomelo elichumi lasikhombisa 17. Kuthi abathi owaye ngumsekeli kaTrump umnumzana Mike Pence, unkosikazi Nikki Haley lomnumzana Tim Scott onguye yedwa onsundu, bobathathu bathola imiklomelo eyisilinganiso sokuthathu ekhulwini i-3%. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje, kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba. Udaba lokuthi amalunga ebandla le-CCC alichumi lambili avinjwa ukuncintisa kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende luza kuba emthethwandaba we-Supreme Court kusasa. Bathwele nzima abeZimbabwe kwele Botswana ezandleni zabaqatshi abangababhadali ngemfanelo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye silazo njalo ezinye indaba ntambama ngo 7:30.